sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 23 kuZibandlela 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo obona ngezokwethula kwembiko ochothoza abakholelwa esiKristu abathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni.
Angithi sithi sikudemokrasi. So nxa sikudemokrasi kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe.
Abakubandla lezano PF bathi umnumzana Jenfan Mswele ulelungelo lokukhuluma ngodaba lolu.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations.
Abaphikisayo bayakuxothoza lokho. Kuduka idamu elikhulu elisetshenziswa ngabantu abaningi esigabeni seyinsiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jenfan Mswele uthi akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo zingenele kwezombusazwe. Uthi akulamkantsho okwethulwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esambusweni kungafika umnyaka ka-2028. Uthi amalunga edala lephalamende akhangelelwe ukuthi azalungisa umthetho omutsha ozalawula ukuhlala kukaMnangagwa esikhundleni. Kulamalunga ebandla leZANU-PF lamanye akucelele CCC elikhokhela usicamfundo Walshman Ncube afuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abanengi abakubandla leZANU-PF labaphikisayo abakusolayo lokhu abathi kumele uMnangagwa esuke embusweni kungaphethwa esikhathi sakhe sokubusa. Sizalethulela udaba lolu ngokugceleyo esigabeni esilandelayo. Sekudubuke idamu elikhulu esigabeni seNsiza esabelweni seMathabeleland South ebelisetshenziswa ngabalimi abanengi njalo obekunatha khona inkomo lezinye izifuyo. Ukansela kaWard 6 unkosikazi Matilda Dube uthi bazama ukuvuselela idamu leli elinceda kakhulu uZulu abakhangelele ukuthi lizagcwala bethiye inhlanzi bekhamanzi okuthelezela lokunye. Uxoxa loGibbs Dube oweStudio 7.
Hayi idamu leli ibizo layo yalo kuthiwa yisenyambisizeni. Leli lidamu elikhulu okumangalisayo thina lokho esazalwayo ngazikithi kodwa lo nyaka lithile wahlala kungalalithi phakathi. Izakhamizi zazazama ukuthi zigebhulise ngophakathi ukuthi zithole amanzi okunathi sisifuyo. Kwasekufika izulu selisiza izulu lami nasilozwayo. Lani izulu idamu lagcwala lachitha kwathalisa yonke umuntu kanti phansi yani lokho lilitha kancane. Kwafuna sokuvuleka phansi. Kuthe kuvuleke phansi amanzi akayisa ukuthi makambija ngambijane kwaze kwavuleka isikhali kalakade aphume itshaza afile itshaza njengengane ngamanzi ayepolisi. Kwacina kuthezani kwatinza umbundulwane. Manje umbundulwana usuphakulile ngisiya khona kwasekule kuhethi kwenyindawo kodwa kungakabhilileni lekamabhasi. Izililelane lokho lisinya lokho lisinya kwacina kuwothekele lebhasi yangenaphakathi. Angisela amanzi kuhlobo.
Idamu leli vele lisetshenziswa ngabantu abaningi kanganani njalo kulihlupha kanganani lokho sokwenzekile.
Lokho kubuhlungu kakhulu. Idamu leli lisetshenziswa ngabantu bangapha eselazizi liphinde lisetshenziswe yimbeni yona. Kulele idibha khonapho kule yitolo khonapho kule kliniki khonapho kule sikolo khonapho. Hayi sokubuhlungu kubi kakhulu.
Pho lizalilungisa njani Nkosikazi Dube?
Thina siyacela uncedo kwalokuthi ingabekwa ngubani ongabuya yedwa ukuthi sesikhona ikhaletho yezulu leliyalalingana futhi kungenenhlengijana. ukuthi zisezinathi.
Bese lilungisa yini kumbe vele kuyehlula ukuthi lingenza?
Hayi, awungazange lilungisa manje kade liphuma. Lalisitiki igama leli okulesithatha sebetha amaflawu. Hawo lilungisa kathesi alikalungiswa. Amajimela abuya lawo. Afika athi nxa kuthiwani izulu kakuvuli.
So manje vele singathi akulanto lingayenza khona manje?
Hayi, kungenziwa nxa abantu bengabuya bebelisane ukuthi akubenja kubenja. Asingake sithi akwenzakali, kodwa kungenzakali.
Ye akucela ebantwini lapho ukuthi pho uncedo lelicelayo yiluphi? Khuluma labantu uthiye le nombolo zakho.
Bakithi esiyicelayo ukuthi sicela ukuthi kuzesize yakhelwa idamu lelana khonapho kudamu khona. Isiza labantu abaziyithi ukuthi bangayenza njani. Siyakucela izisizi zangakhona lezamenti.
Abafuna ukuthi bakudinge bakuthole kunombolo yiphi?
Eyami ihambe eliyithola masinyane masinyane. Ebekumbelimbeli 0712516132.
Yeah, iphindi
0712516132.
Lo nkosikazi Matilda Dube ukhansela ka ward 6 obexoxalo Gibbs TV Studio 7 ese vokola esigabeni seNsiza. Izakhamizi ezilima kobulawayo zithi sezikhangelele isivuno esihle kulandela ukuna kwezulu elinengi eliqale ekupheleni komnyaka owedluleyo. Ikhansili ithi kulabephula imithetho yokulima edolobheni leli. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka izulu liyana okumangalisayo uma kuqathaniswa leminyaka edluleyo. Osokubangele ukuba izakhamizi zedolobho lakobulawayo zilime lapho okuvunyelwa khona lalapho okungavunyelwa khona ikhansili. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ncube olima lapho okuvunyelwa khona uthi uyajabula kakhulu uma izulu lisina kuhle kanje.
Siyathaba kakhulu ngezulu leli likhona. Sesilimile sibithi nasaqalisa lomzukulu wami uchisa laphana ngamadisemba ngama-10 December laphana lichisa sahamba sayahlanyela. Ukumila kwakhona kwangani kuyahlupha kwaba ngama-1. Kulezi nsuku sesihlakula thina sesihamba sigcwalisa khona phana ezikhaleni. Inhlanyelo nje kuphela yiyo engani iyahlupha ngoba nakumele ukuhlanyela uphindaphinda. But sokukuhle enye indlela emangalisayo lapho sokuhlakulwe khona. Vele thina salima sahle sasuka salima bazavuna abantu khonapha edorobheni.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ilomthetho othi abantu akumelanga balime eduze lezifudlana okwesibanga esingaba ngamamitha angamachumi amathathu 39 meters kanye lamachumi amabili lanhlanu. Unkosikazi Faith Rundare yena ulima eduze lomgwaqo kodwa kude lebholoho.
Ngiyabona ikhansili ishupana ngabantu abalimayo emvulweni. Ayadisturb i-environment. Thina sikatshana ngemfula azange sibabuze.
Izulu lonyaka liyana okwamagama njalo selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe ohlanyela izihlahla eziningi. Umnumzana Neva Ponde ukhuthaza uZulu ukuba ahlanyele izihlahla ngoba lonyaka kulamanzi amaningi.
Sifuna ukukhuthaza abantu isikhathi lesi sekulima ukuthi abantu lapha bavunyelwe khona ukulima le city council noma la local authority, sifuna ukukhuthaza ukuthi wahlanyele izihlahla khonapho noma lapho lihlanyele khona umumbu noma lapho lihlanyele khona amazambane. Sifuna ukuthi lapha livunyelwe khona le city council, siyafuna ukuthi lihlanyele izihlahla, likhumbule ukuhlanyela izihlahla. Izihlahla ziyasincedisa kakhulu.
Ikhansili yakobulawayo ilemithetho elawula ngokulima kuleli dolobho njalo umlimi oyabe efuna ukulima uqala acele imvumo kukhansili avunyelwe uma kuyindawo engaphazamisi imvelo lokuhamba kwabantu lezimota. Usomlomo wekhansili le unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngemithetho abalayo elawula ngokulima kuleli dolobho.
Enjenge Environmental Management Act Chapter 2027 njalo i-Act Protection of Land and Natural Resources eyibhayilo ye-Council Section 10 okusincedisayo ukuthi sinanzelele kumbe sivikele ukulima kwabantu duzane lezifudlana esingathi Springbank cultivation.
Ikhansi yakoBulawayo ithi ikhathazekile ngabantu abalima eduze lamabholoho, imigwaqo kanye nalabo abasusa impawu ezibonisa ukuba umhlaba awusiwo wokulima, kanye lababulala impompi ezithwala amanzi engcekeza lahlanzekileyo besenzela ukuthelezela izilimo zabo. Lonyaka izulu liyana njalo abalima edolobheni bakhangelele ukuvuna, kodwa isikhathi esiningi ikhansili ivame ukugamula izilimo zabo abalima endaweni ezingavunyelwayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngudaba olufanayo abalela ilungelo loluntu bathi ukwanda kwabantu asebelima emalokitshini emadolobheni kutshengisa isimo sendlala esilokhu simemetheka elizweni, ngoba eminyakeni edlileyo kwakulima abambalwa kuphela, kodwa lonyaka baningi njalo abanye benza lokhu endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kwenzakala izulu lilokhu lisina elizweni, njalo abanye abalima emalokitshini besithi sebevuna amakhomane besalindele ukuthi umumbu uvuthwe. Ukuze sizwe okwenzakala koBulawayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane.
Hayi, lokhu kuqale isikhathi lesi ukuthi izulu line ngobuningi babo. KoBulawayo abantu babhizi kakhulu ngokulima, babhizi sibili ngokulima kulezi nhlanyelo ezikhulu eminingi ezikholiswayo. Sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi labo imuli ngemuli iyafisa ukuthi ithole inhlanyelo leyo. Akusafani layizolo ukuthi kule muli-ke ezithilile ezikhangelele ukuthi zingadinga inhlanyelo yokulima, kodwa kathesi kukhanya wonke umuntu kuthakazelela ukuthi ayithole inhlanyelo ayolima. Sale yisikhathi seni bonke abantu bazifomile ephakathi kokulima sibili. Imombo yabo mihle emasimini, akubuye lendaweni lezikhebo ngathi kani impilo siyiphile izolo sikhule emakhaya sibuye yangena kwakawayo. Sibona izakhamizi sithi delele sikhulude sithi imbuya ukuthi zisizakale ezikhebeni.
Amasimu la ayenela yini abantu?
Hayi, amasimu kaweneli abantu.
Akulangxabani?
Kaweneli, kaweneli bakhona bebevele belamasimu abo wade bevele bekhona izolo, kodwa abanye labantu sebethatha indawo zenezi ezindlizekele ukuthi zisethise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona. Abanye lanxa umanisipala ekhuthaza ukuthi bangahambi bayolima emkhunzini kwezifula, sekuyikho lasesesibona begcwala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo. Konke lokhu kuyatshengisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwendlala luhlasile, abantu babona nti bazasizakala njengoba kuthe kwaba lezulu lonyaka.
Labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele abo?
Hayi, bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi endaweni ezinjalo. Nalaba sebethe balima kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo. Kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala awususe yena lwana omuntu kanyule ungakafiki isikhathi sokuthi idliwe, kodwa le nyanga besingaza kubona ukusenzakala lazinyaka ingathi kubona ngakusenzakala. Kodwa kungasho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi ukubana zeqe imithetho ebeke ngumanisipala, ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde ivikele lapho njengezakhamizi yakoBulawayo.
Izulu leli liyaphathisa yini kulabo abangelamanzi?
Liyaphathisa kakhulu. Abantu sebesebenzisa iy'ndlela eziningi ezijiniyo zokuthi amanzi le agcinakale, bawakhongozele, bawagcine, asebenze ezambuzini, abilisiweyo, asebenze ukuthi ngisekenatheni ngithole sekuthini abantu bahlambe iy'mpahla zabo ekuwatheni. Hhayi, lokho kuqalisa ukuma kwezulu nganxa abantu bebekhala ngamanzi, kodwa kukhala kwabo kwehlile.
Lo nguCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane obexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi kalimangaliswa yikwethuselwa ngumongameli Donald Trump weMelika, othi uzethesa izithesizo zenotho umkhokheli wakulelo lizwe uma engakhulumisani leziphathamandla zakwele Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ele Gabon lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomabasa. Lokhu kulo uhulumende owagenqula uhulumende wemuli ka-Ali Bongo ngomnyaka ka-2023 eyabusa ilizwe lelo kweminyaka engama-55 years. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wezi iphathelane leMelika uMongameli Donald Trump weMelika namuhla wethule umbiko wakhe emhlanganweni World Economic Forum ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi balungise impahla yabo bekwele Melika ukuze bengabhadali imithelo eminengi. Wethule lamazwi eseWhite House njengoba engenelisanga ukuya eDavos kwele Switzerland lapho okuqhutshelwa khona lo mhlangano. Wethula amazila ngesikhathi esithi uhulumende wakhe uzaqathekisela eMelika wedlula amanye amazwe wonke. Njalo esithu zawethulela European Union, China, Mexico le Canada imithelo kumpahla ethengiselwa eMelika. UTrump uthamazwe la aqilivizela eMelika ngemithelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Washington Jamela. Lokho gulu daba olo iqhubeka olusenzakala njengoba umhlangano we World Economic Forum uqhubekela phambili eSwitzerland kuyikho lapho umphathi ntambo wezemali enguye okhokhela iqula leZimbabwe omnomzana Mthuli Ncube abekhala khona ngokuthi ukuphuma kweMelika kunhlanganiso yeWorld Health Organization kuphazamisa inhlelo zezempila kahle eZimbabwe. Okwakhathesi sizwe ingxoxo lomnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs leyi yemithelo leyakhuluma ngayo kungenzeka isebenze nxa kuyikuthi abantu amanye amazwe lawo lama-companies azizwe ethuselekile ukuthi azothatha imithelo amanye azozama ukuletha imisebenzi e-America. Kodwa-ke uhlupho yokuthi amakhampani wona ngiwawo nawo vele kune-corruption ethile futhi ngoba kunjenje njengoba vele sokule globalization ngendlela okusetshenzwa ngakhona amakhampani ayenelisa ukuletha lesey ukuzovula enye ikhampani la ibe yinkampani nje maybe mhlambele abantu abasebenza bambalwa then iningi labo libe ngelisebenza ngaphandle kwelizwe. So bese bethumela okuvela ngaphandle bakuthumele bekuletha ekhampanini yabo lapha bazokuthengisa zokuphuma lapha sokungani kulocal. So kule ndlela eziningi ezithiyeneyo ezokubhoda ngemva kwama-tariffs wala akhuluma ngawo.
Ye, baba Jamela sifone kumbi kwakhe umnumzana Trump echothoza kakhulu uhulumende kamnumzana Biden njalo ekhuluma ngezinqumo azithethe ukuthi akhuphe ezinye izinto ebezenziwe ngohulumende kaBiden. Libona sengathi lokhu kuza kwamukela njani ngabakhokheli abanye abakulomhlangano?
Wenze enye into engane ayijwayelekanga kakhulu iminyaka yonke le edlulileyo kuleli lizwe bekule policy le yokuthi i-domestic politics and at the border. So nxa uphuma elizweni awusakhulumi ngendaba ze-domestic, kodwa-ke uTrump nguTrump, so ukhuluma noma yini. Asazi ukuthi bazocabangani abanye abakhokheli bakwamanye amazwe ngoba esikhathini esiningi uhulumende ongenayo uyathatha isikhathi ukuthi astade lokho okade kukhona andubana akuguqule. So njengoba evele wangena waguqula ezinye izinto eziningi kuzokwenza ukuthi nxa usiya phambili ama-deals owenzayo lelizwe azabe ngathi ngenye indlela instead okwenza idili lelizwe ususenza idili lomongameli nalowo obusayo ngoba ama-deals wonke la akade enziwe nakade enziwe nguBiden laba sebefika bewakhupha kutho ukuthi lalaba abazokwenza lo Trump nawo asengozini nxa sokungena uhulumende omutha after 4 years.
Mnumzana Washington Jamela ulandele zombusazwe njalo uyisizane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ube sechingweni le Studio 7 eseChicago. Njengo kweli gule tembisa kwetu namuhla sihlaziya imizamo yalabo abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okuphethwa khona isikhathi sombuso wakhe. Umphathintambo obona ukwethula kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga ebandla leZANU-PF azama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazo ezimele lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lolu daba.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations afana lena lawa. Bawenza ama-declarations lawa ngesikhathi sikaMgabe. Bekani ukubana kwagcina ngani. Lo umnumzana abambiza uMsubere ngento ayikhulumayo leyo, kujwayelekile vele ukuthi bafuna ukuncindezela abantu. Abakhuluma ngo-2030 balelungelo lokubana bakhulume ngakho lanxa singavumelani lakho. Abangavumelani lo-2030 balelungelo labo. So uhulumende angazami ukuthi ancindezele ama-views angahambelani lalokho akukhulumayo. Siyazi ukubana ngalesi sikhathi sesikhathini esibi sizabona ukubulawa kwabantu ngenxa ka-2030. Sizabona ukutshiswa kwezindlu ngenxa ka-2030. Sizabona ukuchawa kwabantu lokunyamalala kwabantu ngenxa ka-2030. Kungenxa yokuthi ama-proponents ka-2030 kawafuni ukuzwa omunye umuntu olomunye umbono ohlukene labo.
Ye, kwalithi yamuzwa lapho yakhuluma ke ubaba uMlalazi ngena khonapho Chuma.
Ngibona ngathi into eqakathekileyo that I picked from inkulumo kababa uMlalazi ukuthi udaba lika-2030 luya ngokukhetha komuntu. Angithi sithi siku-democracy. So nxa siku-democracy kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe. Umuntu ongakholelwa u-2030 laye mekele ehlale ekungakholeleni kwakhe u-2030. Kodwa isiqokoqela sendaba sisekuthini masingahlukumezani ngenxa yakho nokho. Ukuthi ngoba mina ngikholela u-2030 somele wena ongakholelayo ukusuxasa ukuhlukumeza kayisikho. Into leyi yinto omele ube wazi ukuthi inama-process. I-constitution yethu yeZimbabwe ilalo ilungelo lokuthi i-amendwe at any given time. Yikho kulama-provisions ku-constitution yona leyo asheza ukuthi hayi nxa ufuna uku-amenda lapha kumele uyenze lokhu, yenze lokhu, yenze lokho. So akunantembi nxa kunomuntu ofuna ukwenza kunokwana and anti kuyahamba kulista lokuthi kuzahamba njani kuze kufike kudlule ikhabinethi kuye ephalamente kuzekuze kuze kuyofika ebantwini so kuyi-referendum. Kunafana anti yiyo phela ikundla lapho abantu abazafika bedlale khona insolo zabo othi kona nxa kunye sevota uyes omunye evota uno kube sokuphuma kuhle kungelakulwa kungelakucabangelana into zezihambela nje kuhle.
Yes, awuzwa kakhulu golide ngena baba Mlalazi. Umphendulo ugolide khonapho.
Mwena ugolide siyavumelana. Ngethemba ubana soze sivumelana emini ebusuku bakhipha izinduku. So far esikubonayo ukuthi labo abaphusha uhlelo luka-2030 bakhanya ngani sebelelungelo ukudlula abanye. Yikho ubona lo minister we-government, nothi umuntu wezanu, lo minister we-government esethatha iphepha likahulumende eseqala ukuthethisa labo abangavumelani lo-2030. Lapho kolide siyavumelana, abantu beZimbabwe kababe lelungelo lokuthi baphikisane lento abangavumelani layo. Iloba lokuthi iphuma nganjalo indaba ka-2030 aseyiyo secret. Isikhulunywa publicly, isikhulunywa ephalamende ngabantu bezixoxela, abanye bazibanxusane lasemaplazini bayikhuluma ubana yindaba eqondileyo. Kodwa ke singakhangeleli lokhu kuhlukumezwa kumbeni ukubhala kukahulumende sechothoza abanye ukuthi basponswa yi-West lani. So indaba esidakayo ukuthi nxa sehlukana ngombono susithi ngisponswa ngubani bani wangaphandle. Now ugolide uyazi ukubana esintwini bathi kusina kudedelwana, kathi kuzanu wayi kungadedelwana. Why kukholwa uMgabe la enjana la selimendosile ama province including iBulawayo province ekagolide yayisendosile ukuthi uGushungu fela fele khona kwazi kwangenela amasotsha labo mnangagwa bamkhipha. Aliboni yini golide ukubana lisidonsela komnye 2017 ukuthi umnangagwa uzaphinda avaleke futhi ezweni abanikazi belizwe amasotsha sebelifuna bhekhi ilizwe labo abamnikeza lona.
Yes, yawuza kakhulu umlalazi. Gqiba khonapho golide utsho lokuthi kulokho-ke ongani ngokukhathaza umlalazi ukuthi umphathintambo kahulumende nguye wethula khonokho njalo lokuthi kade ahlala lisiba lokufanayo kusukela sesekulonumzana kumbe ngithi umoyi uRobert Mgabe kuze kube kuthi lamhlanje kuyini kanti
u-Honorable Mshere Minister of Information and Publicity uqondile nta ukubana akhiphe kuloko akukhiphileyo ukuthi kona abantu akabe befunde ukungangeneli izinto ngoba yibo abantu abahlokoza imisindo bona laba. The moment you start writing such statements usufuna ukuvusana kwabanye abantu abadlaleleyo lapho abahlezi khona anti yabo yiko nto kona abantu kabavumelane ukuthi kona ofuna u-2030 amfune emelapha ongamfuniyo laye angamfuni emelapha. Asingabi aborefu labasebephakathi labasebeqasha ufuna ukwenza izinto ezizagcina zixega lo ofunayo lalo ongafuniyo begcine sebelimazana benza kantambetha ngama-Christian organizations abangcwelengcwele bona bekwazi injongo yabo abafuna ukuthi kube nempumela yani bafuna vele ubudlwakudlwako bafuna ukuthi abantu bakatshani.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela zembusazo ezimele bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli ve-Studio 7 elisithumelana nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Happy New Year kini lonke. Thina simangaza ila ama-video la ama-China la ahlukumeza abantu bakithi. Ama-video a-trenda kakhulu manje asazi ukuthi kumbe silabaholi abakubonayo khonoko kumbe silabaholi ngoba abaholi bakithi nje ngabantu nje abazithandela imali kuphela. So kuthanda ama-China ukudlula abantu abayibo abanikazi belizwe abayibo ukuthi uma kusiyavota kuyibo abafunakalayo. Manje na ama-China ahlukumeza abantu ngendlela engekho right. Yabona khona umuntu ekhala umuzwe ukuthi umuntu lo ukhalela nje ukuthi akabhadalwa ngofuna imali. Ayi asazi into enjani. Ayi sabuswa ngabanye abantu. Kulela lizwe asazi uNkulunkulu akangenele. Ake kangenele uNkulunkulu atshintshe inhliziyo zalabana abantu abasiphetheyo lapho.
Siyabonga Studio 7.
Studio 7 basakazi bethu abahle. Nokudana kakhulu kubalweni benkululeko. Abafuna isisekelo sombuso siguqulwe kwenzela ukuthi uMnangagwa aqhubeke ebusa. Bathi bafuna aqedisele lokho sekuqalile ayenze lo mgwaqo wetsholotsho. Ngithi mina liphupho lelo. Angeke akwenze lokhu uMnangagwa. Angeke akwenze liphupho ukuzithola uphupha useindlendi. Ma uthi uyavuka uzithola ukuthi uselupane yakutshisa ilanga.
Ye, sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo uJay Moyo. Ngathi awulale i-audio ma ingafundo. Besicela ukuthi next time abantu bezanu PF laba sebekhulile abangamakhansili bengabafaki. Ngoba manje ukuthi baye emahofisini becelela abantu inhlanyelo bayesaba kuholwa kwezindawo kulabantu abancane. Like ngakhulumela inkayi imalando ayiholi council wangkona sekhulile kodwa uyabe lokho ekhalela ukuvotelwa next time abayekelwe laba bantu abadala laba sebekhulile.
Sibonge imbono yenu balaleli. Okwenikakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-live talk ngemva kwaloli uhlelo. Okwanamhlanje sibonge kakhulu umuli yeZimbabwe ukuthi lilalele uhlelo lethu. Abangenelisanga ukulalela liyenelisa ukuthi liye ku-www.voaindebele.com lizwe. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.